Ngesikhathi sokhetho kweZimbabwe, kulabalandeli bebandla leZANU-PF abacatshangelwa ukuthi babambisana labanye abantu abakuhulumende webandla leZANU-PF ukuthi balwisane labakumabandla anjengele-MDCT, izaphu lamanye aphikisayo. Sokwabulawa njalo kwathunjwa abantu abanengi kusukela ngesikhathi ilizwe lithola uZibuse. Abanye lokhe kungaziwa ukuthi bafela ngapi njalo babulawa ngubani. Konke lokhu kufakwa ezandleni zebandla elibusayo eleZANU-PF. Okwamanje kukhanya engani udlakela lokhetho luphakathi kwamalunga ebandla leZANU-PF lawe-MDCT ekhokhelwa nguChamisa. Bayalwisana bodwa kumabandla la kubangwa izikhundla labazabamela kukhetho oluzayo. Banengi abantu abathi kaluqondanga udlakela lolu. Omunye wabakusolayo lokhu ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party.
Lokudana ngodlame oluqhubeka lusetshenziswa ngabantu beZANU-PF, kanti ngakwelinye icele besithi ama-elections esiyakiwo azabe credible.
Lokhu usekelwa ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela amalungelo oluntu.
Kwenzakala emabandleni lawa kuyadanisa kakhulu, ikakhulu i-MDC, ngoba abantu bemandebeleni babefake ithemba lalo kakhulu kulo ukuthi zaba i-alternative to ZANU, ngoba iZANU sibe siyazi ngodlakela ne-corruption.
Abakubandla le-MDCT ekhokhelwa nguChamisa bathi kuyathusa ukuthi abanye babo bayahlukunyezwa ngabantu okumele basebenze labo ukwenzela ukuthi kuguqulwe ezombusazwe lezomnotho eZimbabwe okuyanxele. Bathi ubuqili kukhetho lwama-primaries buveza ukungathembeki kwabalandeli bamabandla athiyeneyo. Omunye wabasola ubuqili lobu kukhetho nkosikazi Nokuthula Ndlovu okubandla le-MDCT elikhokhelwa nguChamisa. Uthi ubuqili obukhona buhambelana lodlakela olumemethekiswa ngamalunga ebandla leli.
Into eyayenzakala ngama-primary elections ayisithabisi.
Umnumzana Benny Ncube, umgcini sihlalo weZipra Veterans Association, uthi ibandla elibusayo kanye lele-MDCT kumele ahlukane lobuchapha ababuveza ngesikhathi sokhetho lwama-primaries. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.